I-Intra National Trade Fair le sikhalibane bukhona eSouth Africa ungama opportunities amahle kumbe kungumkhumbulo omuhle okuba na amanye lamanye amazwe ikakhulu lapha eAfrica agudlane ancedisane kuba nathengiselane ukwenzela ukuthi bavusele iminotho yabo. Ngokunjalo ke sikhayela ukuthi i-Africa layo iveze emazweni angaphetsheya ukuba nalabo bayenelisa ukuba lo mbukiso omuhle bathengiselane bathuthukise amazwe abo. Lathi khona beZimbabwe sithe qiniso lokuthi singathatha la mathuba okubana sifunde kwabanye ngoba injongo yokufundisana ukuthi sifunde kwamanye amazwe bona beza njani. La makhampani eZimbabwe lawo ahamba ayefunda kwamanye amakhampani ayekhona be-Africa ayenza kuhle asemazweni ayenza kuhle ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi bevelale bazame ukuthuthukisa umnotho wezelizwe. Bese sikhanga lohulumende futhi ukuthi layo lo mlando ukuthi abazayo bemele khona ngale bayithola izifundo ezinhle zokubana baphathise ukuthuthukiswa komnotho ngoba sikhuluma kanje kathi eqinisweni ukuthi eZimbabwe umnotho wethu ufile uphansi kangaka, ingasihambi kuhle, unemployment rate phezulu, amakhampani amaningi asebenzi. Anala ama-opportunities ama-trade fair iwancedayo ukuthi azame ukulungisa zena izihlupho esilazo lokuthi senze sifundela kwabanye abantu kubana benza njani lokuphuma lamapholisi amahle singayakopa kwamanye amazwe. Kungumbukiso omuhle lo oza kuye South Africa okufanele ulungiselwe lwesibili ngamazwe wonke ikakhulu lathi khona beZimbabwe.
Imizamo yonke le eyenziwayo lakho konke okukhulunywayo kuwona lowo umbukiso we-trade fair kuzaletha yini inguquko elizweni kwezomnotho?
Siyananzela futhi ukuthi lamazwe abuyile ezobukisa inamba zakhona ziyehlile. Well, kungumkhankaso omuhle ukuthi abantu bathole ama-opportunities okubana kube lokuthenga lokuthengiselana. Kodwa-ke uhlupho ukuthi nje lathi njengelizwe izinto zazisimelanga kuhle ezomnotho welizwe okuzatho ukuthi besikhayela ukuthi nxa amakhampani ehlanganipile lohulumende njalo ngokufananayo leli thuba balithathe balisebenzise kakhulu ukuthi babone ukuthi bayadinga bathole ukuthi ama-investors ikakhulu nxa sesikhangela ngapha kuluhlu lokusebenza thina nje-ZCT silohlupho olukhulu lokuthi amakhampani ikakhulu koBulawayo avalile leZimbabwe amanye asebenze kuhle ngenxa yezomnotho welizwe. Engxebe zokufanele ukuthi uhulumende laye athathe i-advantage eyalumbukiso abe sesenza okuthiwa ngama-policies angamemezela azenza ukubana abantu kumbe amanye amazwe abayazoyi-investa ikakhulu ehlonipha amalungelo abantu. Yikho okukhangeleyo khona kwani ukuthi ahloniphe amalungelo abantu. Ngokwenza njalo siyakukhola ukuthi kungenza ukuthi amazwe abuye azoyi-investa, kodwa nxa kungabanga njalo kuba nzima ukuthi amazwe abuye azoyi-investa. So ke sikhangele ukuthi sibone ukuthi ilizwe ikakhulu amakhampani angathatha i-advantage yokuba nabukise impahla zabo kwenzela ukuthi ngemva kwalokho enxeba angathengelwa ngamanye amakhampani angaphandle kwelizwe bazame ukuphila labo ukubana bathuthukise lo mnotho.